Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mpalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obe ngumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku-i-council yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo. Kathesi kulabe zithi kabasuke baye kwenye indawo, oza hlanganisa iindleko zokuthi basuke ngubani, bayasuka besiya ngathi. I-council yabadimela ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithi labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphokutshela umuntu akanamali, akanalutho, uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngiya kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Sekuyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu abavele sebakha khonapho bahlala khonapho, ibiso lokuthi ama-enjiniya kakhansili azi ukuthi inyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu kuyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe, abantu bakha indlela ezingathi zinamatapoli, balungise i-drainage system. Yebo kuyadula, kodwa ukhasi kalungise, enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana, amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kuthande bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ingabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi, abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasezindlini zakhona kathesi, uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground, ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so indawo sigcela amanzi, amanzi azigeleze engena endlini ngoku foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele izinto leyo bayilungise, kodwa okwakhathi sifuna sekuvele sekukhona esingathi bangakumeke bavelekuthi ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe ageleze esiyalahlelwa kathana.
Sizo abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi, akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhanela indawo njengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhanela iharani kule area kutakhoda lise copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori ngizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo, kulamaplani ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya kukhophi area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi, ngoba yalungiswa indawo lamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqedwe udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa, utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala, sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku-13 years yeminyaka, bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona siyananzelela ukuba lowo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobu tshwala ngubani, kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje, ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala, njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokhu mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya, ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi, sebetshiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kutsho ukuthi laba bantwana abancane abakhangela abanababo, kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga, kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke, njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe, kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana, ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kutsho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzelela ukuthi sebesiba baningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali, ngoba abazali babo kumbe besithi bayiziphofu, kumbe abazali babo begogekile, kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende, ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu, kule social welfare ezibakhona ku-city council, kule social welfare ekahulumende, zonke lezo ngatsha zombili zilama-budget engathi zilezimali zokukhangela esingathi indaba ezinjengalezi, abantu ababeswela, abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazi inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union, sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. Anjo siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana. Ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku-2024. Khana ngani ngobuningi langokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi nhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare lamapholisa ukwenzela ukuthi uncedo oluphiwa la bantwana kungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapholisa. Kodwa ukukhangela ukuthi kathi vele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketha hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olwela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso ye-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokhu akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi, angiboni ukuthi into ethethayo ayikho into emangalisayo, kodwa kuyinto esibonisa ukubana ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapholisa adlizwa njani. Ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi benze, kuthiwa kufuze ukuthi bayazise amapholisa. So uma eke avuma esephinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekutshintshile. I-ansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balokhe besebugqilini o abaphethe amandla kabafuni ukuthi kube le-other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo owe-rally futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi. Kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni ngibona ngazathi ke lisefise akuvunyelwa. Kuyake kube sokuyimhlanti ukuthi libe le mhlangano ovunyelweyo ngano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla le-ZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni.
I-violation yamalungelo oluntu, right to assembly, ama-rights amaningi being violated left, right, center, kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso. Yinto abantu beZimbabwe ozokuvethi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathele ngohulumende okhona. Sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasimithi ukuthi abantu bakuze benze imihlangano belindiwe, benze imihlangano ebunyameni ekuqatsheni. Singathi sesibuyele esikhathini sikasimithi inkululeko yonke le abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni isithethe yathathwa ngohulumende owareplace uSmithi esephathisa inkolo zeRhodesia.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi belungadotshwa, kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo uNkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, bingeleli inkunda. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu uyaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi ludo lo. Ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. ayikho into ekhunywa u-Innocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye, lina lonke lithi liyaphikisa liprojekthi yezano. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane, iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela, lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo, kusegcekeni nje lokho.
Studio 7, njani njani. Kunalo baba lo EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagakuzisiseki manje ukuthi uyisima njani, uyisima bani. Hayi, laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi. Lo baba izano street lo, izano PF, uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele. Ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo, ukhuluma exactly njengani. Hayi baba, uyizano PF wena, uzodukisa nje abantu abazihluphekileyo nje, uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu, bakhohlise nje badukise ingqondo zabo. Hayi baba, cela abantu abanjengani bake basimele kancane thina eZimbabwe. Uyazi siyahlupheka mntu omdala, siyahlupheka baba. Wena uzodlala ngengqondo zethu.
Mfuna ukuthanda uPaul indaba kaSengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenzayo go right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo ibone ukuthi izano iqedile ubulawayo, uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo baba lo angazi ukuthi kade ungibabo njani. Hayi, laba bathi uGawule akusindebele baqinisile impela. Gawule akusindebele, Gawule. Hayi, ngoba indlela okhuluma ngayo yaza usumuntu wesindebeleni. Into eyikhulumayo ngezanu, usupporta izanu ngento ezingekhoyo, ngento ezingekho right. Gawule, zinuka amakhwapha.
Igama unqobe izithathi njani kustudio 7? Ngilapha eGwanda. Ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lololuhluphayo, udaba lombhuqazwe owenzakalayo. Osolwethiswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo, izinduna zingakhulumisana laba bantu, kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili. Ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwelo, kukhulunyiswane kuhle, ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amaNdebele ancindezelwe. Kwezemfundo amaNdebele ancindezelwe, izikolo zonke eGwanda, eKheze, eFelabusi, eBubi, ngaphi kufundisa amateacher esishoneni. Kanti awesindebeleni angapha amateacher angapha esindebeleni, khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe? Angithi uyabona ukuthi iyo igugura wundi yonale. Kathesi le misebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni, amafactory athuthwa siwe Harare khonale, konke kucentralizewa khonale Harare, lama-church avulwayo kubuya umazibaba amapostori konke ngabasi ngayisishona kuphela. Angithi uyabona ukuthi igugura wundi yokuqhubekela phambili. Phezu kwalokho ogawule bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugura wundi. Pho kwenziwani? Kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela. Ngisithi happy Christmas, happy Christmas nomnyama omutsha ngani ndonke basekeli be-Studio 7, linjani balaleli? Ntunga, linjani khona ngapho? Ye, ngithanda ukukhuluma ngalo jaha lo abathi Ndibali, Innocent Ndibali. Ukhulumani ye-opposition, uthi akula opposition eZimbabwe, bona nqabe i-opposition benzani? Ngayeza ukuthi yena wabenza i-roadshow emagugu, benza i-roadshow emagugu lapho bahlala khona, azaye wabhode zonke indawo lezi. Vele kasi mazi uNdibali ukhuluma ngani nge-CCC? Akeke li-CCC yodwa, angaze atshoni humana, akayikhathala, akayikufala uSengezo wakhe.
Sibingelele, sibonge Studio 7. USengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi? So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawule ezanu lobabakhe upresident ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili, bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani ngoba indaba yakhona uma bengakayixolisa ifa lot vela abakayivumi. Umuntu ukhulumani lawe ngento angakayivumi. Indaba yegugurawundi kumele abantu bezane becabange ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala, bexolise kuqala, bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu bebe bangawakhompasetha ngani. Hayi ukuthi uSengezo Chabangu ekhulume lutuchamisa wadla imali eyama NGO le edliwe izano, edliwa izano everyday lay eyabantu lama gold mafia landlan. Uzoyikhulumela nini? Ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezano more than as a CCC, ngoba ku-CCC uSengezo Chabangu is nothing, aziwa lokuthi uyini. Umuntu wezano uma yakhulumela into ye-CCC uyabe zama uchaza ukuthini? la ekadla imali ethule njengabo Douglas Monsora imali ezana siyabonga
Studio 7 njani basakala nonke balaleli kwe-Studio 7 igama ngingusiphiliswe Mpofu ngokuzalwa ngizalelwe Victoria Falls okwamanje ngiseGoli ePitoli bengithanda ukubingelela umama Madube unazenzo nobabami usazenzo nengane zami ezithi uayanda unaledi nabafowethu uzamani usithengisiwe ulikheni uneva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakompofu ezithi ukhuthi masambu uphoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 ngithi nabomuhlekini lonke ingane inkosi ngaligcina size sihlangane singabaphilileyo
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini. Ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa, ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan, kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi, kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo, Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Oba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho, kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagiv Gizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova betheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende Wonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13 kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo eleAzerbaijan Democracy and Welfare Party wabotshwa ngontulikazi kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele-Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kusho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller. Sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke. Okugoqela labo abasebenzisa lenkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Weyo. Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakwele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. UNgema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhele engosini yemota ngolwesithathu kwaZulu-Natal esele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68 kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinda thina, wathinda banga sokufa, safa saphenduka saphenduka nje bo.
Wathinda thina,
wemono,
wathinda banga
mone mo.
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza. Uqele Mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende uMnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulisizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa nguDokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangele imisebenzi yakhe estejini, Woza Albert and other works of the Zulu, ama-drama akade wenza estejini, njalo ke la mafilimu awenzileyo owabuMbongeni Ngema yagoqela ke le filimu yabaloduma kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu sethu ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana wamambele duze
singa ke hlukanike izihlobo Nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu lanamhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazi kamasipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane loduko lwempofoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silu gqibake lapha uhlelo lethu lanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.